Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chananjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 23 kunhlangula 2018 nenguntungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke emhlanganweni weZANU-PF awuqhubele kobulawayo namuhla. Ibomba leli libulale abasekeli beZANU-PF abambalwa limaza abanengi abagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi. UMnangagwa yena uthi kalimalanga njalo uthi abantu bakobulawayo bamsulwa kabalani lokwenza lalesi sehlakalo. Umanyano we-European Union namhla uthumele amalunga awo ezabelweni zelizwe ukuyaqalisa ukuhlola amalungiselelo okhetho ama-election observers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kudubuke ibhomba eliphose labulala umongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ye-White City kobulawayo namuhla lapho aqhubele khona umhlangano wokukhankasela ukhetho. Uthe usuphelile umhlangano uMnangagwa esesehla estejini ladubuka leli bhomba duzane laye njalo labulala abasekeli beZANU-PF. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki abafileyo, kodwa abalimeleyo banengi njalo bagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi, umkakhe kaMnumzana Constantino Chiwenga labanye. Bonke laba balaliswe esibhedlela sempilo laseMatadei. UMnangagwa yena utshele umsakazo we-ZBC ngemva kokwethekelela abalimeleyo laba ezibhedlela ukuthi lokhu kwenziwe izitha zakhe ezifuna ukumbulala ngemva kokwehluleka ukumbulala ngechefu egwandanya kenye. Wengeze wathi uzulu wakobulawayo akalani lokwenza lesigalesi. Sixoxele omunye obesemhlanganweni lo obone konke kusenzakala njalo olilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Engubonileyo ntungamele White City Stadium yinto esabekayo kakhulu. Ubonakale mina nza kuthi yibhomba ngoba into yakhona idubukile, kwaba lentuthu enkulu, kwavala indawo yonke nje. Abantu bawela phansi, abanye bathini bathini. Khonapho kusenzakala umongameli weqeda nje ukutshaya isitepu sokugcina nje sehla phansi khonaphana kusenzakala. Okuthi nje kube sekugcekeni kade kuvele kujonge yena umongameli. Abantu balimele, khonapho kade sokuphithizela abantu belimela. Sivele sithule isikhathi eside yakhe silekile ukubaleka. Kusenzakala lokho ngoba mina njengami mina ngihlulekile ukubaleka ngoba ngize ngabona abanye abantu sebelokhu bebhizi belokhu befeti bebamba abanye abantu abalimeleyo labantu abalimeleyo bona igazi sengibona abantu baqamukile izinyawo zonke nani nani. Yazi into yakhona kwani sokunganikini yazi ngiyaphupha kungani into le kade kwenzakalani vele ngibele sikhathi eside ngihluleka ukubaleka kwate ndikwazwisisa kade ngizibona ngani ngiyaphupha ngento kade ngiyibona isenzakala.
Abalimeleyo obazwileyo ngobani?
Olimeleyo omunye ngukopa Mtsinguri lo deputy speaker of parliament uMebuthi Nomona lo national komiza uRugeti bangabanye babula lo vice president uKembo Mohadi lo mama uMaichwenga ngokuthi za vice president labanye nje abalimeleyo bambalwa sibe abanye abantu abalimeleyo abantu balimele sibe okubuhlungu kakhulu hlobo sami abanye bakona bathi beqamuka izinyawo lapha abanye belimele ukuthi vele nje into engikhangela labana sifikile abantu ukuze babuthe abantu labana abalimeleyo sebephakamisa bephakamisa kuphela abantu bazasa ezibhedlela yikho engikubonileyo nkosi yami.
Abafileyo ke
kade ngingathandi ukuthi inhle ngitsho kathesi ukuthi abafileyo ke ngabe bengaki ngoba angilaqiniso lakho kahle njalo ukuthi njalo ngobani abatshonileyo kodwa bakhona abatshonileyo.
Wena njengomuntu obone isehlakalo lesi uzwa njani njalo awulakho ukwesaba yini?
Ngiphonguzwa nje umzimba wami utshayekile kakhulu lokuzwa ubuhlungu kakhulu yikho ngikuzwe kakhulu ubuhlungu sibile enhliziyweni ngesehlakalo lesi. lesi okunye nje mina okumphambanisileyo ngabona amehlo ami ngabona into ukuthi laningenile emehlweni ngoba lakaphesen lokule problem yamehlo
umnumzana believe gaule isiphatha amandla sezano PF abamabandla aphikisayo basole isehlakalo lesi besithi silakho ukuphambanisa ukhetho omunye wabo ngumkhokheli we-MDC umnumzana Welshman Ncube
into eqakathekileyo yikuthi kukhanye kazani labo abaganga besenza izinto zonezi zokuganga ngabona ngabale njongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama excuse yokwenza ama security clampdown ezweni I hope labo abasombusweni baza resister i-temptation yokuthi njengoba kulombuso amasotsha okukhona bagijimele ukwenza o-security clampdown into yona le kumele baxwayise sibili ukuthi bangabi tempted ukwenza izinto ezinjalo
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesingisi njalo bathi isecurity kababa umnangagwa umhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye umnangagwa nxa umuntu ehamba phambili ukukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo uthini ngalokho
kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube le insecurity yikuthi kube labantu abaningi abathwele imbhobho kanti-ke nxa lizihambela lingabantu kazana kungelambhobho eminingi abantu bephithizela bethwele izikhali yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi kanti-ke singahlalela sizihambela nje singabantu kazana singathwalanga izikhali ngibona ingazani ukuba nesecurity engcono
umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho
ngokubona kwami vele endaweni nxa kulo tension yokhetho kulama tension ama-faction kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe kanti-ke ngabantu bezihlalele bengamasivilieni engxenye kakungeke kwaba njalo
umnumzana Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC umbuzo omkhulu ngothi kahle kahle ngubani obefuna ukubulala umnangagwa sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
abaningi bazomangala zaba ukuthi udlamo lungaka lwavela ngesikhathi esinje kodwa eqinisweni abakwaziyo ukunanzelela umbusazwe womhlaba bayazi nje ukuthi kumavele kuqale ezweni ukuthathelwana umbuso ngodlame lokuthathelana izikhundla ngodlame akuqali akupheli kungasukela kuba kuSolomon Mjuru ukuqhuma kwakhe laphana ngesimanga esingakayani lakho ukuthathelwa kwakhe umgabe umbuso ngamatanka lawana le nganono lezane esazibonayo lakhonokho okwenzakalayo yinto yinye sokuqale usiko into ekaluqalanga luyaqhubeka usiko lokuthathelwana umbuso ngodlame ngakho abantu abayaziyo ipolitiki akumelanga ukuthi bamangale kungamangala abangayaziyo
ukungaba kungobani kahle kahle abenze lokho kungaba yibo abezanu p f njengoba ukhuluma ngamaxuku achiyeneyo kuleli bandla abangumbuso
ngumsebenzi wangaphakathi ngoba akuya oyibandlela iphikisayo okade ngafinyelela esitejini esakhelwe umongameli akula isitha ade singafinyelela kusakhiwo esakhelwe ukuthi umongameli azokhuluma kuso bayahlukumezana bayafikizana bayafuna ukubulalana ngaphakathi kwayo izanu p f ngaphakathi kungakho abantu bakhona ungababheka kahle ngembali efanda kudlula bangabe behamba bonke behlekisana besebenza bonke bexhawulana besangana phakathi komphakathi kodwa bafiselana ukubulalana bona bonabo abathatha umbuso kuba bomgazi bebodwa benjalo ngakho ngeyomndeni lwana naphakathi kwawo
ubona eyiphatha njani lindaba nanga kwa kuiwa kuketo nje.
Eni nteko na baba yukuti umakangela la baba ntinde la babu sanayo usuge na nama 60s msiza nama 70s msiza sizo kukula kukura hundi sizo kika manje ilaba nama ntaba nga kwenza lukuti azkwaze esenze lukuteti bangkwa zile linga ikosho ende yungu kikono kuti zikoni nyama za nezikoni kukushasela iti tetu kukushasela iti kule awa ntaba yukuti kukumbulala esenze la njuku toli tuba lukukada la poka tizeli kukukada kwenye nyelu nyusha ngotu lenda babu mela bantu balu pega balu kapele kote nga ukuthi ngamazithani ikuthi khonoko ibiqala kwengozi ezweni abantu abaningi bahleka bathi ha nansi khona ngumgazi sephumile kulungile sokuthetha amasotsha vele ukuthatha kwamasotsha ukuthi sokuthetha amabhomu sokuthetha izishambo sokuthetha izikhali ngakho kusazobonakala okuningi okunjengalokho sokuthi kubonile
ngamanyamazi othe kulegazi kulodlakela phambili
olwesabekayo baba athi sikutsho khonoko bethathela umgaba abantu bathi hayi sidakiwe asikuboni kahle kwento kwakhona siyafundisela siyacabangela kodwa vele umbuso wodlame uphetha ngaludlame konkana wabakwenzayo ukuhluthi nangenganunu nokuhluthi nangamatanka lawana kusazolinyazwana kusazodluliswa nemhlabeni baba ngethweliso lamampela.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sisole kakhulu isehlakalo lesi sisithi udlakela kalwakhi njalo abantu kumele bachiyane lalo. Umanyano we-European Union namuhla uthumele amaqula awo kuzo zonke isigaba zelizwe ukuyaqalisa umlando wawo wokuhlola amalungiselelo okhetho. Amaqula la azaqhubeka isenza umsebenzi wawo ukhetho luze lufike lwedlule. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amazwe omhlaba abuye azosimakela phela ukuthi sisebenze njani okhethweni. Kanti ke iyadingeka iEU ukuthi ibe khona ngoba phela kusezacelwa izimali kiyo, kucela abazohlanyela izimali kule ndawo. Nxa ngabe ukhetho betheka luhambanga kahle, kuyakwenza ukuthi kakubuya imali. Into yona leyo inhle kakhulu ngoba phela izakwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ukhetho ngendlela thile luba lukhetho olukhululekileyo. Ngoba nxa ngabe bethe bona uhambanga kahle, uhulumende uya kwazi ukuthi ayekuza mhlupha phambili.
Kuyini kahle kahle Ncube abe EU laba lawo wonke ama election observers aya kundawo ezijeneyo zelizwe amele abe ekufaka amehlo amela kukhangele.
Into yokuqala okumele ifakwe amehlo yindlela imsakazwe owe-ZBC, Chronicle, Herald la yonke le kahulumende esebenza ngakhona. Ngokuba phela isisekelo sombuso lemthetho yelizwe ithi kumele bangakhethi uhlangothi. Into yokuqala leyo. Kubonakale okulandelayo ukuthi akula muntu wethiselwayo, akula muntu othenjiswa ukufundisa thisho ukuthile ukuba vote. Kubonakala ukuthi ama political parties labantu abakampaignayo bale nkululeko yokuthi benze kanjalo. Kube sekubonakala ukuthi ngosuku lokuvota wonke umuntu ofanele avote uvotile, ongafanelanga avote kavotanga. Yizona lezo zinto bangazifakela amehlo ukuzasiza ukuthi kube lokukhululeka ekuvoteni. Kodwa nxa ngabe ukhangela usuku lokugcina lokuphela lokuvota ungazange wakhangela umango wonke ukuthi kuhanjwe njani ukwethuselwa konke, kuyabe kungasancedi. Bamele bakhangele ngamehlo amakhulu yonke into eyenzakala kuze kuyefika umhlaka 30.
Abanye laba bakwamanye amazwe la bezinye inhlanganiso ezivela phandle ezichiyeneyo abangakathumeli ama observers abo ungabakhuthaza uthini?
Ngingakhuthaza ukuthi kumele babe khona phansi emsebenzini wokuba ngama observers kuselenyanga eyodwa eseleyo kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu ukuphuza kuze kufike isikhathi lapho ukhetho luyabe selufike khona. Into eziningi ziyabe sizonakele kungasancedi ukuthi balandeni. Bajwayele ukwenza kanjalo baphuze abavela kusadik abavela ku-AU bafica into sezonakele phansi lapha kumele babuye masinyane ukuze babone ukuthi into efanele yenzeke yenzeka ngendlela efanele.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
lingali tshona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowagwera okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kanti ukuthi ungamukele ehlelweni lakho lika 57
yesizwa kuthiwa ulomcimbi angawasitshela ukuthi ngumcimbi wani
lo okhulumayo ngosabhuku uNketa kanti kwandula usogwala elwagwelo mhla ka 28 June yona linyanga ephezulu sizakuba lomsebenzi wezamasiko okubika indawo yethu lapho esizakwakha khona umuzi wamasiko ohlanganisa lesikolo samasiko
uzabe umkhulu onganani umuzi lo
umuzi lo sikhangelele ukuthi ube mkhulu sibili ngoba uzahlanganisa into ezimbili umuzi wamasiko lesikolo ubukhulu bakhona bungaba 800 meters by 800 both sides
ukwakha kuyaqala nini
ukwakha siza kuqala singabika umuzi lo mhla ka 28 kusukisela emva kuka 28 sesiqalisa ukwakha futhi kusiyatshaya phakathi laphakathi kuka September kumele sibe sesiqedile izakhiwo zesintu esifisa ukuqalisa ngazo esiyizo esizavula ngazo umuzi ngo September
imali yokwakha liyithethe ngaphi
kanti lapha senza umsebenzi wesintu izakhiwo zethu ngezesintu ezingadingi imali enganani yiprojekthi entsha esiyiphiwe ngabadala emaphutsheni lezinkundleni ukuthi kumele yenziwe so izindlu zethu ngezeround indlu yesintu yona kuyala kanye
kahle kahle ungatshela abalaleli ukuthi kuyini okuzaba kubukiswa lapha ezindlini zonezi
ezindlini zonezi kanti okuyabe kubukiswa kakhulu yimfundiso esayidini lesikolo lapho kuyabe kuyisikolo khona kulapho okuyabe kulama levels ayi-5 kule level yabantwana abancane kuze kuyefika e-level yabogogo labokhulu kuyabe kwehlukene ngezigaba okhulu kudala babeledale ogogo belomkulu kube sekufithi amanina kusiya ngama-edges abo kusehla kusiya phansi kothina sikwenze kwaba ngama-level ayi-5 ukwenzela ukuthi khetha for izigaba zonke zempilo ngokuthiyana kwazo labo bantu abake kulawo ma-level baxoxa okwabo kwesigaba sabo ngokuthiyana kwabo besakha isizwe at their level
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyavalelisa kanti ngiyanxusa ilizwe lonke lezimbabwe ukuthi alibuye elwagwelo mhla ka 28 June emvumileni business center kulwagwelo road ngawusuka edorobheni egwelusiya emaboleni abantu bazabona nje lapho kuyabe kuphithizela khona mhla ka 28 lomsebenzi omkhulu wezamasiko wonke umuntu ezazi embethe ezamasiko ngiyamnxusa ngoba kulapho azothola khona inhlanhla yakhe abayinikwa ngabakibo ukuthi asebenzele isizwe sezimbabwe siyabadinga abantu bamasiko kakhulu yelale inyanga yezamasiko evele ehlonitshwa umhlaba wonke khonalokho esikwenzayo kuqonde kakhulu ngoba yikho okuvunywa i-United Nations siyanxusa kanti lali mhlabe lisithinta lamhlabekho lingasithinta sizalipha information lizaxoxa labadala abayekhona kungaba kuhle kakhulu
hayi kuyezwakala isibongile kakhulu
ye uNketa lo usobhuku ophansi kukasogwa
alo-ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
siyabonga tsahelidala Chris
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafuke mbula
Lamlela
kwezemaphandleni izakhamizi zebheja emzingwane zibhekane lokusilela kwamanzi lanxa nje kulamadamu amane kulesi sigaba ahambisa amanzi edolobheni lakobulawayo Kubika u Albert Ncube
Loba njamanze ngutaputhiye esiqintini semzingwane sona esilamadamu abalisa emzingwane imthabezi apha lelo wanxema izakhamuza kulesi siqinti lokho zikhala ezimathonsi ngamanzi okunatha kanye la okulima. Umnumzana Sande Moyo uthi uyamangalisa ukuthi impompo ezihambisa amanzi kobulawayo zidlula phakathi kwemizi yabo kodwa bengawatholi lawa amanzi. Kungakho umoyo uthi kuyadingeka ukuthi kube lo mbuso wezabelo owe-devolution ukuza amandla abuyele ebantwini.
Abantu bemzingwane kusila amadamu angu-4 asemzingwane kodwa abantu bemzingwane kabalamanzi ukunatha aclean. Banatha ezibhoraneni kodwa amadamu wonke ahambisa amanzi kobulawayo asemzingwane. Yikho kubonakala okutshengisa khona ukuthi abantu bathathelwe amandla.
Unkosazana Theresia Ncube owebeja uthi ngesikhathi kugejelwa impompi zamanzi awemthabezi umzingwane pipeline babethenjisiwe ukuthi labo bazawathola lawa manzi kodwa lesi sithembiso saba yize.
Besifisa ukuthi sithole izinto ezinjengama-irrigation amanzi lana nxa kusenza futhi lezikolo angeni.
Umnumzana Mkhulumeli Moyo uthi udaba lwamanzi empompi lolu luvame ukukhulunywa kuphela ngesikhathi sekukhankaselwa ukhetho futhi lungadlula kuthule.
Sizingani bathi sebefuna ukunasinga ukukwenza lokho ngoba izithembiso ziba njalo kungadlula umkhosi sokuphela khonapho.
Unkosazana Elina Ndlovu uthi kuyamangalisa ukuthi akulamanzi atholwa izakhamizi ngalesi sikhathi umhlabathi sungowabo.
Amanzi yiwo ayimpilo, amanzi yiwo aluncedo kuyo yonke into esiphila ngayo, amanzi ahamba phambili.
Osakhulayo Mthandazo Ncube uthi bebezasizakala njengabatsha nxa bengatholi amanzi ukuze balime bethelezela ngoba kungela msebenzi.
Tina njengabatsha siyakhala ngoba asila msebenzi but sifuna ama-irrigation into engasincedisa abona ezinyelokhu zena ukuthi sithole imali lezekhaya, asila msebenzi esingayenzi.
Umnumzana Washington Love uthi udaba lwamanzi lolu lubazwisa ubuhlungu njalo bazakhetha inkokheli ezizamela izikhalazo zabo kukhetho oluzayo.
Okusizwisa ubuhlungu futhi amanzi langa wethu la asuke lapha kuhamba ephambili asasebenzeli thini. So ebesikufisa ukuthi ngaye siyathola abantu basikhokhelele kulimpompi iphambule ezimpompi zingene ezindaweni zethu phele siye kukhanga imigqomo kulezo ndawo.
Ukhathaza izakhamuzi ukuthi azisavunyelwa ukuthi yayinhlanzi esithebo emadamu ngoba iningi lalawa madamu sethethwe nguhulumende phansi kohlelo lwe-command fishing. Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi uthi kaluzwisisi lolu hlelo lwe-command agriculture.
Abantwana bokuseba ngotshekethe kodwa inhlanzi silazo zigcwele lapha ledamu. So uyi-command fish. Command fish kabani ekhayela i-command fish kabani esigabeni sami uyemfaka ukuthi command ukhomanda inhlanzi zankulunkulu zisemanzini ngubani wena kakukhomanda vele ngabantu besigabeni salapha ukhomanda iHarare le.
Lobanje inenge ezansi yamandebeleni libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ebeze amanzi akhona kodwa kawafiki ebantwini. Ekhuluma eseGwanda izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu bemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngisebenza emzingwane ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga tshala kithi singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa loNkosazana Bridget Nyoni, ongomunye wabesifazana ababetshengisela eHarare besuka eWange lapho ababehlala khona ematendeni besithi bafuna umqhatshi wekholiyari anikeze omnyeni wabo iholo. UManyoni usichasisela ukuthi kuyini sokusenzakala kathesi.
Ngasika sakhulumisana then lona wayekhona umane u-MD bamxotsha kwabuya u-MD omutsha niye asibizayo u-MD omutsha and then wasesithi abomama akuyenzi ukuthi libe lilala phansi Katesi kolakala sisakanda isikhathi sezulu. Katesi sisakanda izalunga eminyane. Kungena kubulangu kukhulumelana sahamba sakhulumelana. Wasesithi lami ngiphele ekhampanini ku-eight akula mali. So mina into engizayenza ngizayenza. Ngizaqalisa lami lapho engizwanisa khona ngilinika ama-double pay. Sabona ukuthi akuyenzi ukuthi siyale because zasidala isikhathi eside silala phandle kati ngene sizimi savuma and then yathi phela inyanga sanikwa i-double pay. So sahlalela phansi ukuthi every 25 siyanika ama-double pay.
Bengabe bethabile abanye yini?
Abanye bathabile sabona ukuthi akusafanani njengakuqala futhi sekushintshile sekune-change esibhedlela vele yonke into sekune-renewa sekune-change lathi siyathaba siningi. Amaphilisi sasithenga kathi sasathengi.
Ye labantwana sungahamba labo bonke kungathiwa buya lababili kuphela.
Hayi yahamba labo bonke.
Manje leyo i-double pay siyabuya kangaki njalo lilethemba lokuthi izabuya inyanga zonke yini?
I-double pay zaqalisa last month so this month siyamelela sibethemba ukuthi iyabuya ngoba basalela naphansi labo basala lephepha labo lathithi lephepha lethu ukuthi any mistake siyahamba ekoti ngoba sasalela nokuthi sidemo ayikapheli thina kaphela kuphuma kuphela phandle. Kodwa sistemo sisezindlini any mistake siyabuyela ekhothi ngoba sasibizile kakhulu ukuthi amapholisa emergency kanjani amafoto ngenjani sasanela naphansi labo bekhona. Umkethu wayeseze 5 years kungelapheyi njengoba wasithembisa u-MDO omutsha uManamise wathi every month ngele ngiliholisa ama-double pay imali yenu ize iphele so lathi savuma lasuthi iskimu esiyiswayo bathi bekhanyeleka kwatholakala abantu abaningi babesikwereda ekhampanini abaningi babengatela mali so yikho sasingasivuma sathi akungele siphume sebe sinikwa nala ama-double pay akusafanele njengalaphana kule zero.
Abanye ababetshengisela babezitshengiselela bona ngokwabo abesifazana besithi labo bafuna ukubuyiselwa emsebenzini babekhutshiwe njalo ngengaxoxa lo nkosikazi Sibonisiwe Ndlovu omunye sake saxoxa laye liseHarare laphana esithi laye uzabuyiselwa emsebenzini kodwa sisazuzanga ithuba lokuthi sixoxe siqhubekele phambili. Bayabuyiselwa yini abanye emsebenzini?
Usibonisiwe Ndlovu sasilaye thina kukhomithi and then sathi sihamba khona ngadede sisayina khona loko ukuthi siyaphuma laphana and then u-MD omutsha wamtshela wathi abanye babiselwa and then yena bamtshela ukuthi sisadinga lapho esiza kufaka khona ngoba wayesebenza wayeliphoyisa and then bathi sichose kwagcwala so bathi sisadinga lapho esiza kufaka khona kodwa emsebenzini uyabuyela yinto esayisayina futhi phansi. I think sesibe-change ngoba sesithola ama-overtime sesithola ama-off so vele konke sesibe-change.
Hayi indaba ezinhle lezo sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlela.
Siyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Bridget Nyoni olomnyeni osebenza eWange Colliery. Sixoxelaye ekhonale eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Nansi impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Iqembu leBelgium linqobe eleTunisia nge5-2. South Korea 1, Mexico 2. IGermany leSweden ziyaqala nje manje. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke eqeda umhlangano okukhankasela ukhetho kobulawayo eWhite City Stadium. Ipomba leli libikwa libulele abasekeli bezanu PF abambalwa la limaza abanengi abagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Kwanele mtaka zomuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.